esiphayisa ngomo sakhe sokuvumela ungathi wori umantshi umuphe imigoqo ehambalale imvumo yokuhlawula ibheyili ethi kumele engaphambanisa abafakazi bakahulumende ahlale kukheli ayiphe idale njalo azise emapholiseni kanye ngeviki ungathi wori wethethwa icala lokuphatheka ekutshengiseleni ngenjongo yokwenza ubudlwangudlwangu ekutshengiseleni kwakhe emahofisini enkampani ye-Impala Car Rentals labanye besola ukusetshenziswa kwemota yenkampani le ekuthunjweni kukatawana Mucheiwa. Umucheiwa yena wayisifunda e-coalition ye-National University of Science and Technology NUST uthunjwe ngenyanga edluleyo kobulawayo ngabantu abacatshengelwa ukuba zinsoli zikahulumende. Ngemva kwamalanga ethunjiwe kubikwa kuphume imfanekiso ye-CCTV itshengisa izimota ezasetshenziswayo okuveze imota ye-Impala Car Rentals. Inkampani le kayizange ilandule ukuba imota ngeyabo kodwa yathi kayilani lokuba abantu ababoleka izimota bazisebenzisani loba ngaphi. Lokhu kwenza ukuba ungathi wore lezinye izifundi lozulu weZimbabwe basole kakhulu inkampani ngokuncedisa labo abathumba abantu ukuncindezela amalungelo oluntu. Ngemva kwalesi sehlakalo kulapho ungathi wore abotshwe khona esethiswa icala lokutshengisela ngenjongo yokutshotshozela uDlakela. Okumangalise abaningi kuba izifundi ezifika ithumi zibotshiwe namhlanje phandle kwedale likamantshi eHarare lapho ebezitshengisela zifuna akhulule ungathi wore ngoba engelacala. Ekhuluma ngokuphiwa imvumo yokuhlawula ibheyili kukangathi wore isikhulumeli se-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Mavela Sikhumalo uthe bekuvele kungamelanga abotshwe.
Kuyathabisa ukuthi upresident we-Izilasu senikezwe ibheyo kodwa siyakhathazeka ngendaba yokuthi abanye ama-students akade behambe ukuyombona yena ekhotini lokulalela i-court session yakhe bail hearing bagcine labo sebebotshwa futhi. So lokhu thina asakwazi ukuthi lapha elizweni vele izinto sezihamba kanjani.
Ukubotshwa kwangathi wore kusolwe izinhlanganiso eziningi eZimbabwe laphandle kwelizwe ezivalisa usikhwica umfundo wezomthetho olodumo uPatrick Lumumba oyiTanzania yena ocele umongameli Mnangagwa ngempelaviki ukuba amxolele. Kolunye udaba umsekeli kamgcinisihlalo we-MDC umnumzana Job Sikhala uzaqhubeka evalelwe ngemva kokuba umahluli kudaba lwakhe lokucela ibheyili e-High Court ethe usafuna isikhathi sokuhluzisisa ubufakazi wokuthi aphiwe na imvumo yokuhlawulela ibheyili loba hashi andubana aphe isinqumo sakhe. Igqwetha lakhe umnumzana Harrison Nkomo uchasisa ngalokhu.
Trying to get Job out of custody for quite some time now.
Lokhu sizama ukuba uJob aphume ejele. Namhlanje iHigh Court isivumele ukuba sicele ibheyili. Sitshele umahluli ukuba alukhangelisise udaba lolu. Uthe uzasitshela nxa eselelungile ukuba asinike isinqumo sakhe ngalolu daba.
Usikhala wethethwa icala lokufuna ukugenqula uhulumende ngemva kokuqoqa ukutshengisela okwakumele kwenzakale mhlaka 31 Ntulikazi lonyaka. Mmele isitudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.